lingali tshona njani izilukani laba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagqumbi amane omhlaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima West edale lephalamende engowebandla leZanu PF. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Ya mnumzana, ungasitshela ukuthi umumo okhona lo ubona njani ezomnotho welizwe? Ye, abanye bathi hayi kutshengisa ukwehluleka kwezanu PF, kodwa abanye bathi hayi izikhubeko nje ezomntwana okhasayo. Ungathini wena?
Ye, iqiniso engingaqala ngokulitho ukuthi sivumelane ukuthi umumo wezomnotho zawumanga ngendlela ejabulisayo. Kodwa okwesibili, ngingathanda ukuthi ngithi asikho ukwehluleka kwezanu PF njengokunakana kwabanye. Abathi ukwehluleka kwezanu PF bangakutsho yebo kambe, ngoba bavele bakhona abangabe besitho ukuthi aluba ingehluleki izanu PF. Kodwa inhlahla ekhona ukuthi ayisikwehluleka, kodwa yikuzama ukulungisa izinto ezile minyaka zisonakala. So sitabanye sifaka ithemba lethu kunew distance esifundethu kuyokaphethi lobukhokhelo obukhona lokwazi kwethu ukuzimisela kukahulumende lo ukuthi aqondise izinto impilo zabantu zibe nganeno. Kuvele kukhona mtakababa ukuthi nxa sokusiya emaphethelweni kumbe sokufika kubanga lokulungisisa izinto kuba lobuhlungu obukhangelelwe ukuthi buziwe. Yikho-ke sikukhangela lokhu ukuthi ubunzima lobu esikubo kungenxa yemizamo yokuzama ukuthi kulungisiswe ezomnotho. Singathi sikhangele ukuthi kuhamba njani kwezomnotho lapha, sizananzelela ukuthi kulama-austerity measures. Ama-austerity measures kusitsho ukuthi lana khonokho okuncane okuhambelanda lokho kulime wakuzuza. Awungeke uthi wena ufuna 50 kg, wena ulime i-20 kg liyana iyabe ivele ngapi? Yikho-ke imizamo yokufaka ukuzithiba, ukukhuzeka ukuthi umuntu engananabula isandla siyathatha lokho angakusebenzanga, yiyo enye yezinto enza ukuthi kube lokubuhlungu obuzwakala kwezomnotho.
Bakhona abathi ngabe uMongameli Emmerson Mnangagwa uyahlala phansi akhulumisane lomnumzana Nelson Chamisa oMDC, engxenye kungaba lobubelo. Uthini wena ngalokho?
Ukukhulumisana khona into emele vele ihlali khona ebantwini, kodwa angiboni isizo lokukhulumisana kwababili laba kukhangelwane nalokhu, ngoba sesingathi sithi lo okumele akhulunywe laye nguye obangela ukuhlupheka kwabantu na.
Ye, manje ngokubona kwakho okungenza ukuthi indubo ezikhona kathesi ezifana lokusilela kwamandla kagesi, amanzi lokunye okunjalo, ubona ungani kungenziwani?
Kumele silandele amazwi kamongameli u-Emmerson Mnangagwa okuthi abantu kabayekele ukweva. Ubusela buningi kakhulu lapha elizweni leli. Abantu kade babhubhisa ilizwe ngokuthatha, abantu kade babhubhisa ilizwe ngokuswela ihloni, abantu kade babhubhisa ilizwe ngokungesabi uNkulunkulu ukuthatha engcebethini yabaningi. So okukhona kumele abantu balandele amazwi kaPresident, bakholwe ukuthi umuntu kumele athole lokho okuhambela isabelo sakhe esihambelana nalokho akusebenzileyo. Ayikhona ukuthi ingcebethu abaningi lapho esikhangelele khona sonke njengelizwe abantu bebebeyacupha.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyakuthanda ukuthi ngivalelise balaleli abathandekayo. Ngibonge kakhulu ukusamukela kulolu hlelo lapho esithola khona amathuba okwazisana ukuthi kuminjani eziqintini lapho esikhona. Ngibonge lani msakazi khona ngapha.
Hayi, sibongele kakhulu ba. Lo-ke bekungumnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima West edale lephalamende engowebandla leZanu PF, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilaye.